Olamukela ku Studio 7 mhla ka 16 kaMfumfu 2023 ngoTabo Kancube endabeni zethu lamhlanje.
Indaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Esilazo namhlanje
andale zombusazwe elabameli ePhalamende ngokufuna kwalo ngicabanga ukukhipha abameli bayo ngokufuna kwazo okwesikhatshana kumbe okwesikhathi esithi akuladuma usisekelo sombuso.
Uhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change edalela ePhalamende.
Usobala ukuba lokhu okwenzakala umalunga ethu ePhalamende kwenziwa yiZANU-PF.
Kodwa ibandla eliphikisayo ele-CCC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Amalunga edalela ePhalamende lamakhansila ebandla le-Citizens Coalition for Change bathi kabasoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu okwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Tshabangu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change edalela ePhalamende esithi lokhu yikulwisana nje kwabantu bebandla eliphikisayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphuma emhlanganweni obuphakathi kosaphethe isikhundla somphathintambo kahulumende obona ngamazwe omhlaba umnumzana Amon Muriwa labameli bezigodlo ze-Afrika kwele Zimbabwe. Asizweni umnumzana Muriwa ekhathisa
where political party in opposition and represented in parliament of its own
andla lezombusazwe elilabameli ePhalamende ngokufuna kwalo lingacabanga ukukhipha abameli bayo ngokufuna kwazo okwesikhatshana kumbe okwesikhathi esithi akuladuma usisekelo sombuso wethu.
Uqhubeke esithi ungamanga ukuba abantu abasemajele abebandla liphikisayo babotshelwa ukuchothoza uhulumende. Umnumzana Muriwa uphinde wathi ukhetho solwedlule kuleli njalo akusoze kube lohulumende womanyano ngoba uZulu weZimbabwe sowakhetha ibandla lakhe. Omkhulu wabameli be-Afrika kuleli engumeli weRwanda umnumzana James Musoni uthi abakhathazekileyo kabaye emthethwandaba.
They should look at what he has provided for in the laws of this country and they follow them to sort out issues that arise.
Kumele bakhangele okusisekelo sombuso welizwe bakukhangelisise lokho ukuze balungise okulakho ukuhlupha.
Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kunenge okuhluphayo kwele Zimbabwe okumele kulungiswe. Uthi kugoqela ukuxotshiswa edayela ePhalamende kwamalunga ebandla lakhe okwenziwa ngumnumzana Sengezo Tshabangu othi ungunobhala jikelele webandla leCCC.
In fact, this is not a CCC matter. It is ZANU-PF attacking assault.
Akulani leCCC lokhu, yiZANU-PF eyenza lokhu. Usobala ukuba lokhu okwenzakala kumalunga ethu ePhalamende kwenziwa yiZANU-PF.
Umnumzana Chamisa uphinde wathi kumele kukhululwe abavalelwe entilongweni abanjengomnumzana Job Scala okuthiwa wajuzela uDlakela.
Silazo izibotshwa ababotshelwa ezombusazwe uJob Scala, uNgari Vume labe-MRP kumele bakhululwe.
Uncome owenziwe inhlanganiso ye-Southern African Development Committee SADC ethi kumele kulungiswe ezokhetho kwele Zimbabwe.
The principle and approach of having African solutions to African problems.
Kumele kube kuthengisa ukuba indubo ze-Africa ziqedwe ngabantu be-Africa. okwathiwo ngabantu ukuba ukhetho lolu aluzange lukhiphe okwakufunwa ngabantu.
Akakhulumanga kangako ngokuqhuba olunye ukhetho eZimbabwe kulandela oluqhutshwe ngoncwabakazi ethi alwenziwanga ngemfanelo ingcishi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute. Umnumzana Rekzela Khumbo uthi i-CCC kumele ihlele indlela zokuvikela udubo olufana lalolu abalalo lokuxotshwa kwamalunga alo.
Confusion esiyibona ku-TVC yakulokho bebeyirikholana ephalamenti ikureflecta on i-problem esiyasikhuluma ngayo ukuthi i-opposition kumele iphume ku-state of nature. Lapho kungela mthetho khona umuntu wenza okufunayo ngenxa yokuthi kungela mthetho oqondisa abantu ukuthi amandla anje ayenziwa ngubani, amandla awurikholwa asezandleni zikabani. Kumele kube ne-constitution, kube lama-structures from national up to village level esiwazi ukuthi bareporta kubani, olamandla awurikholwa abantu ngubani. Kungabe njalo amakhosi eZimbabwe kuba lula ukuthi echasise umthetho njalo eprotect abantu aba-elekthwe ngamaZimbabwe.
EleZimbabwe lachuba ukhetho ngoncwabakazi lonyaka olwachothozwa yi-SADC, European Union kanye ne-African Union abathi kalwenziwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimnozolozi Ndlovu.
Amalunga edale lePhalamende lamakhansila ebandla leCitizens Coalition for Change vathi kabasoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu okwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Thabangu othi ungunobhala jikelele webandla leli. UThabangu uthi abazakwekela bazathwala nzima njalo balakho ukuxotshiswa kumakhansile lakudale lePhalamende. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Amalunga wonke aleli bandla athi kawasoze ayesebenza ePhalamende lakukhansile emele izigaba zabo kuze kuyefika umhla ka-25 Mfumfu. Aqothoza isinqumo esenziwa nguThabangu esoxothiswa kwabanye babo. Umnumzana Prince Dube owebandla le-TCC omele isigaba seNtumba leNjube edale lePhalamende ukhuthaza abantu ukuthi babazwisise ngesinqumo esenziwe libandla lakhe.
Sicela ukubana libekezele, libe lothando, libe ndawonye sibambaneni. Angisoze ngalichiya eNtumba leNjube constituency njengomuntu elangikhethayo, ngizabe ngilani. Lokhu nje esikwenzileyo kathesi kumbe esikwenzayo okwe disengagement ukuzama nje ukusenda i-message. I-message kakhulukazi kulaba abafuna ukuganga ukuzama ukuthi bakhiphe abantu abakhethwa ngabantu kuma-constituency. Sizama nje ukusenda i-protest message.
Umsekeli kameya ukhansela Donaldson Mabutho uward 9 ngomunye wabaxotshwe nguThabangu uthi bangena kuZulu hathi emahofisini ekhansili.
Thina zizabe zisebenza lani zakhamizi nyawo lunye lani ma-residents eTempopo ma-senior citizens lama-key stakeholders ethu. Ukhansela wenye ukhona nikhona ehofisini yami kathesi ngiseva linama-residence ka-ward 9 Mpopoma. Loko kukhulunywa kwabobaba uThabangu lokhu hhayi bayaphupha, sizobona ukuthi kuyozala nkomoni.
UThabangu uthi uzajeza wonke amalunga leli bandla angaxotshwanga enyekela ukuya ePhalamende lakumakhansili.
Kasikwazi lokhu ukuthi kulabantu abazadisengeja. Thina sazi ukuthi ama-members of parliament baku-suspension, bengaqeda i-suspension yabo bazahamba emsebenzini bayekwenza umsebenzi lo abawukhethelwayo ukuthi bawenze. Kodwa nxa kuyikuthi babe sebethethe khonokho okuthiwa yi-disengagement, izembe lizakhala.
Kusenjalo amagqwetha ebandla le-TCC asebhalele uThabangu embophisa ngesenzo sakhe sokunoba incwadi yokuxotshisa amalunga aleli bandla ephalamende lakumakhansili. UThabangu uthi kakayitholi incwadi yakhona.
Siyawuzwa umzila wokuthi baseve ehofisini yakobulawayo, kodwa-ke ngasese babuye bathi khonkhona kabangazi, kodwa bayereceive ama-papers ami bavume ukuthi ngililunga le-TCC. Kasikwazi-ke ukuthi bawathethe njani lawa ama-papers nxa besithi bona kabangazi.
Iningi labahlali bakobulawayo bathi ungayisebenza ekhansilini ungabangela ukuthi uhulumende abakhethele amakhansila lawa athiwa ngama-commissioners baphathe idolobho lakobulawayo. Umnumzana Melis Mpofu oligqwetha kobulawayo uthi amalunga edale lePhalamende labo bengaxotshwa bengakhalala ukuya ePhalamende okwesikhathi esithize.
Umember of Parliament losing his position as member of parliament nga engalova parliament for 21 days ezilandelanayo without imvumo ka speaker or president of the senate. I 21 days ezikhunywa ngazo lapha bakhuluma ama days lapho i parliament iyabihlezi khona isenza umsebenzi weparliament.
Ubele ungazwanani emhlanganweni waleli bandla ukuthi ayikhokhas meeting izolo, amanye amalunga ayisola isinqumo sokuthi bangasebenzi. Isikhulumo saleli bandla uPromise Mkhwanazi ubengadobi umakhale khukwini wakhe. Ngingu-Ezra Chiza Sibanda weStudio 7 koBulawayo.
Umongameli wakele Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzabhidliza iHamas kulandela ukuhlasela ekwenze elizweni lakhe ngeviki ephelileyo. Lokhu kuza ngesikhathi sekulabantu abedlula inkulungwane ezina asebefile kulandela ukuqhamuka kwempile. Umphathintambo weMelika obona ukudlelana namanye amazwe uMnumzana Anthony Blinken okwele Israel namuhla usebhode emazweni ayisithupha eduzane lele Israel ngenhloso yokuvimba ukumemetheka kwalempi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo Sheikh Laja Yasin ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ephansi kokholo lwesi-Islam eZimbabwe eMakomborero Insikelelo Trust.
Indaba yokuthi ubani une-ownership kule umhlaba yabona, like mina ngazalelwa ngakhulela igwebo ngaba nendlu lapho. So mina ma ngihlala kule ndlu, if ngithatha umqashi or iloja or umuntu wenze i-rent, ngithi ungahlala kule home ungangeni e-sitting room, ungangeni kuphi, usebenzisa i-dining room wena. So kube ne-agreement leyo, but umqashi lo this iloja or i-talent ajika athi hayi mina sengithatha le ndlu, sengifuna ukuthi wena usuke kule ndlu le uyohlala somewhere, sekuba ne-problem leyo ukuthi umnikazi wendlu angeke ashiye umuzi wakhe, indlu yakhe. But lo umqashi lo sekazibonana ma-right to the extent yokuthi lo mqashi unabantu bamsupportayo, abantu banemali, abantu bana amandla ufana nabo-America, ufana nabo-Britain. Because mina ma ngibhikile le cala leli, sengithola ukuthi i-Britain yiyo ikhoze ukuthi ama-Jews lawa, not ukuthi ama-Jews abekho-right, no, bakhoze ukuthi ama-Jews laba bathi umhlaba lo owethu. Kune-statement bayikhuluma before 1947, bathi the land without people, for the people without land.
Kuyini okungaphathisa kuyiwa phambili?
I-solution iqala lapho ukuthi i-UN iplay i-role ye-mediator. Bahlalisa abantu phansi bakhulume nabo ukuthi okay, sibe ne-agreement past years, asilandeleni le-agreement. Then sibone ukuthi abantu basePalestine, ePalestine, kunenkinga le-Hamas. Idilwa kanjani ukuthi bangalokhu every time baba isikhalo bangene ku-Israel, yabona? So masiqaleni lapho ukuthi i-two-state solution leyo, even if it's not 100% kubo abantu basePalestine, asiqaleni lapho kube ne-peace, kukhulume lapho. Then ama-rights ukuthi ubani une-right leyo nayo le-right, kuzokhuluma later. But khona manje every day abantwana bayashona, abantwana bayababulala. So angeke siqhubeke kanjalo.
Lo ngu-Sheikh Laja Yasin owenhlanganiso yeMakomborero Insikelelo Trust obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Modric Mayeresera ongumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Lemba Jewish Community.
They were attacked without warning, and when things are happening like that, even though it's regrettable that if the innocent will suffer most during conflict, there has to be a deterrent that is to be established. If it's me, I will have to think about, if it will be my own people, I will
Abantu be-Israel babeziphilela impilo yabo, bahlaselwa belibele, njalo izinto zingenzakala njalo, kufanele bazivikele. Ukuhlasela okunje kungenzakala kimi, into engiqala ukuyicabanga ukuvikeleka kwemuli yami, ikakhulu sibona ukuthi i-Israel ayisiyo eyaqala limpi, kodwa yaqalwa ukuhlasela kweHamas. Kubuhlungu nje ukuthi lapho kulokulwisana khona, kulokulahleka kwempilo kaZulu ongelasici, kodwa ngibona sengathi i-Israel ilelungelo lokuthi izivikele. Laloba abantu bekhangelane lodubo eGaza, ngikubona kufanele ukuthi i-Israel izivikele, njalo yenze lokhu ngendlela ezakwenza ukuthi ingaphindi ihlaselwe njalo kwela kusasa. Kufanele sinanzelele ukuthi ibutho leHamas elisekelwa yi-Iran alikuvumi ukuthi kube lelizwe elizimeleyo ele-Israel. Ngenxa yalokhu, kunzima ukuthi kukhulunyiswane kube lokuthula, ikakhulu ukhangelane lesitha esafungela ukukubhidliza.
You have to recognize that Hamas doesn't recognize the existence of Israel. So under those circumstances, it is difficult to negotiate a lasting peaceful solution with someone who is avowed to your destruction. There is no negotiating with such an enemy.
Lo ngumnumzana Modrek Maeresera ongumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Lemba Jewish Community obexoxa leStudio 7 eseHarare. Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elekhatha lithi eleRussia selibisele kwele Ukraine abanye abantwana elabathumba kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwamazwe la. Iziphathamandla zikahulumende welekhatha zithi abantwana abane sebebiselwe kumdeni wabo. Inhlanganiso International Criminal Court yathi kumele kubotshwe umkhokheli wakwele Russia umnumzana Putin kulandela ukuthunjwa kwabantwana libutho. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ophikisa uhulumende kwele Chad umnumzana Success Masra uthi wehluleke ukubuyela ekhaya ngenxa yesimo esibi esezombusazwe elizweni lakhe lapho okubotshwa mahlayana bonke abafikisayo. UMasra okhokhela ibandla le-The Transformers uthi uzazama ukubuyela kwele Chad esuka kwele Melika ngolwezi. UZulu ukhuthazwa ukuba alandele indlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi abayibhalelwa ngodokotela ukuze bengafiki kubanga lokuphazamisa impila kahle yabo ngokuyisebenzisa ngendlela ezingaqondanga. Kubika uMark Peter Ntambe.
Omunye wabakhuthaza ukuba kulandelwe okulethwe emathasini amaphilisi ngomnumzana Philemon Chakaula okhuthela inhlanganiso ye-Pharmacy Advocacy Zimbabwe. Uchakaula uthi abantu abanika uZulu amaphilisi ama-pharmacy bathembekile, ngakho-ke kumele uZulu alandele abakulekayo emakhasini amaphilisi hathi ukuwanatha santando.
Discovery, formulation, down to the chemical structure, the clinical uses, and the side effects.
Udokotela Joy Chisamba ofundisa e-University of Zimbabwe uthi amaphilisi anikwa ngabodokotela alakho ukuba yingozi angasetshenziswa ngendlela engayisiyo. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Titi Tareka okhokhela inhlanganiso ye-Pharmaceutical Society of Zimbabwe othi amaphilisi alama-octaves ikakhulu ayingozi uma enatha okungahlelekanga. Udokotela Nkululeko Dewa okhokhela inhlanganiso elisana lezakamezwa eRua Inner City othi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benambe isidingo somuthi abawusebenzisayo ukuze bengagcini bengena-ke engozini lukhona ukuthiwa i-addiction.
Ngoba ikhosi yona leyo enikiweyo kutho ukuthi ukhangele kwakhangela kwabonakala ukuthi nge-age yakho, nge-weight yakho, kutho ukuthi lokhu okunikiweyo kuyalingana, kupinywe kwabonakala ukuthi kuyalingana lazo zonke lezo zinto engiziqambileyo, age, weight.
Udewa uthi ama-pharmacist anakho ukulandela indlela umuntu anatha ngayo amaphilisi ukwenzela ukuba engambulalile kumphazamisa. Abenhlanganiso ye-South African Medical Council bathi inani labafika okuyisilinganiso sokungama-20 amabili ekhulwini 20% basebenzisa le amaphilisi athiyeneyo ngendlela engaqondanga. Ngimele isithu 7 eHarare nezimak Peter and Family.
Sesifikile isikhathi sokulima kwelezi Zimbabwe, abanye bekhala ngokuselakala kwenhlanyelo okokulimisa lokunye. Kuyini okumele abalimi bakwenze ukuze bethole isivuno esihle lonyaka? Umnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, uxoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ngokungenziwa ngabalimi lonyaka.
Bakhulukazi kaMndebele, siyakwazi sivele kuyatshisa noba izulu ikhona vele kutshisa. Sitshiyane lo mumbu kancane alesina umuntu enamanzi akhe engaivijekho engathele zulu. Kodwa kulaba abalimi abadependa on izulu, sihlanyele esithi ngesilungu ngama-traditional grains. Unyawuthi wethu, ibele lethu ilokulama varieties amaningi. Ama-open varieties ngalani ayamelana nelanga elikhona. Uyabe ukwazi ukuthi nakanjani ngizavuna khonokho okuncane. Akuthi-ke sesihleliwe futhi ukuthi izulu khanya lithwane. Futhi nxa usukuhlanyelele khonokho imbezo lezo ezimelana lelanga, sizame lokukhava indawo yethu nosiyivale ngotshani noba ukhona, sivale ngamahlanga ethi lawo amahlanga siyabe ukuthi amahlanga sivale lokho esithi yimanji. Singele ukuthi lelele izulu elincane elikhona sikwazi ukuthi ubumanzi bakhona buzahlala bukhona for an elongated time, say for 2-3 months, you know, bube njalo. Sikhave, simake, futhi sivale ukuthi sizame ukuthi reduce i-evaporation.
Ye, kodwa kulokunye khonokho Baba Ndlovu okokuthi abantu bahlanyele inyawothi lokunye, kodwa siyakwazi ukuthi abanye abantu abakudli konke lokhu, manje kumele bakuhlanyeleleni khonokho.
Yazi ngumbuzo omuhle lo, omuhle kakhulu. Yes, abanye abantu abathanda ukudla inyawothi, abathanda ukudla amabile esibhisogama. Kodwa umlimi nxa usendaweni ewomileyo, ukulimelana uzathatha-ke uyefaka e-GMB. Uzathatha nxa i-GMB iphuze ukubhadala ngoba vele umtrangisi. Kunekhampani leya kobulawa etshwala le, ingwevu, iyathenga amabele, iyathenga amabele isiyabheka utshwala. Thatha imali yakhona besithengisile, uyethenga impuphu yakho eyomile. Kulokuthi lambe, usele umumbu olimi leyo, usele le mali. So you rather plant in ama-traditional grains, uwathengise. Yingi lami ngiyawuthi ngiyawuthenga. Why? Ngoba yiyo emfika ngayo iinkukhu zami ezimakhazi. Yabona, so bakhona abalimi abafuna iinkukhu abayafunela amabili. Weza kushila imakethi yakhona leyo, futhi nxa uthele imali yakhona leyo usungayathenga-ke impuphu yakho yani eyomunye. Lelo ngapha emandebeni lapho onganikome khona, sigijimise futhi ukukhangela izifuyo zethu ezincane. Ngikhuluma ngembuzi, ezimvu, ngenkukhu, omvundla bana ezincane. Why ezincane? Ngoba lazo ziyamelana lelanga, ziyamelana lokuswelakala kokudla. So asizame ukuthi sibone abalimi sebakhona esigabeni, sibe lolwazi oluthile okufuya imbuzi okohlozi nganjani onganiluphezulu. Khona kokuqakathekile ngithatha njalo futhi ezinye indima zethu emasimini ethu kasilimeni ukudla kwembuzi. Bangahamba kubalimisi bazabatshela ukuthi khona ihlanyelo enje eyokulima ini ukudla kwezifuyo zakho. Khonokho kuyancedisa ukuthi nxa ukudla okunethiwa sokufile ngale ulakho kuthatha khonokho okulimileyo ukuthole kumbe yakuthola kumbe yakugaya kumbezani kumbe yakugamugamula usungafida-ke ini izifuyo zakho.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology kobulawayo, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu kusigaba sokubingelelana.
Salbonani, salbonani, emparazeni, salbonani, ikama. Mito simsizi, wawa manje mkima ite South Africa. Nizo tanda, uvinge lela, inganiva ami. Kwezi kovula wayo, ama kama azo. Nitanda, uvinge lela okala uprudensi mkwevu. Kubuye uMbalenhle Mkhwebu sokusiza uSilethemba Mkhwebu uzumuzwe ethu Mkhwebu ngithanda ukubabingelela kakhulu ngithanda ukubabingelela kakhulu ngibingelele lezihlobo zami ngezindawo ngezindawo ngibingelele udadewethu oseSiganda obizwa kuthiwa nguNaphilelani ngizolingelela usisamo omncane ohlala koBulawayo eNkulumane koseSibile igama lakhe engusuku oluhle ubizwa ngokuthi nginakhulu uza ngibingelele nomkhwenyana wami obizwa kuthiwa nguLunga into esendingelela lani basakazi.
Sanibonani kustudio 7 igama lami nginobuhle Ngwenya odume elikamasithela. Ngiyabingelela abazali bami eBhinga ukhulu Ngwenya logogo kaMhlengi ngibingelele abafowethu ubeke uDudu uTwa uMboni uMelu noCinathunjana uLubelihle bese ngibingelela izingane zami uNobukhosi loNdodana uSisa uThando uBheki uSilethemba banengi bona Nkosi yami noNkosi noSiya loMelokuhle loSimisini loSindiso uFarayi uMama kaFarayi. Ngiyabonga kakhulu, ngilitshela ukuthi ngiyalithanda kakhulu.
Kustudio 7 njani balaleli? Hayi, obudisayo nje uNcube. Umfana kagogo obudisela phe South Africa. Ake ngisathanda ukubudisa i-Olet Dami kwele nsuza le esidahala. Hayi, ithi impila yephambili khona ngapho.
Sanibonani bafakazi bakastudio 7 elisedulela iy'nhlelo zethu. Mina igama lami nguBheki Wotoni. Bafakazi bakastudio 7 siyajabula iy'nhlelo zenu elisethela zona. Ngokuhlala mina ngise-South Africa eJohannesburg, ekhaya ngibuye entaba zindula. Ngibingelele umamncane wami ose-UK ngityayi linjani lonke khona ngapho. Ngibingelele bonke abatsha abaseZimbabwe labase-Afrika bonke ngediaso kubambaneni. Senzeni into ezinhle phakamise Southern Africa. Ngiyabonga
bonani. Salibonani Studio 7 malaleli, nengikhulumayo nguGayton Sibanda wamatopo endarinkosi enjelele wayitonda kana kubingelela izihlobo zami zonke zisemazweni.
Sanibonani emsakazweni. Ngiyaphila kodwa nonke, hayi mina ngiyaphila mpela kakhulu. Okhulumayo nguSolomon Mkhokheli Ndlovu Masiza, ngokuzalwa ngisekhezi konyongola komqabuko St. Joseph Mission, isikole engifunde kuso. Bengisathanda nami ukuthi ngilingelele wonke abangaziyo, ikakhulu inkosikazi yami uBongwe Mathia Njini Ndlovu, ney'ngane zami sibabongeni Masiza Ndlovu, kuzothi awande Masiza Ndlovu, kuzothi uSiyanda Masiza Ndlovu oseBulawayo, laba abanye balapha eGoli sibabongeni awande bakhona la eGoli. Ngithande futhi ukuthi ngibonise kakhulu ngingakhohlwa odadewethu osekhaya, abasekhaya bonke nje odadewethu nabafowethu nje ngibabulisa bonke. Ngiyabathanda bonke. Mathia Njini ngiyamthanda, unkosikazi wami ngimthanda izitayela zonke, nami ngizizongithanda ngendlela eright.
Siyabonga kakhulu ngokusithumezela imilayo zenu. Ku-Live Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe ezikhathaza abantu kweleZimbabwe. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edalele ePhalamende. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-CCC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Silugqiba-ke lapho uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.